ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa baqhubeka umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Inkomo umuntu obehlonipheka ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unit ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe libe lokuthula.
Iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagesi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho.
Kufuneka kuphele i-investment eningi efakwayo ku-solar power. Hayi sokuthi ubona ukugebenga ukuthi siyathatha imali kuphile kuthiwa ngosibhayo labo abathatha imali yonke bayise. Akhenze ngekhukhu nje ukukhunyana imali efanele yenze umbane ebantwini begwanga.
Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha eNkabazwe namhlanje ekuseni emgwaqweni weGweru Maswingo. Sizeswa ezokholo ezamasiko leziphathelane labatsha wona lo umsakazo. Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha eNkabazwe namuhla ekuseni ngemva kokuba imota yekhombi ichayanele yinye eyohlobo lweHonda emgwaqweni weGweru Maswingo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcizelele lesi sehlakalo kumsakazo weZBC esithi kutshone abantu abahlanu kusenzakala lingozi, kwathi oyedwa wayatshonela esibhedlela seGweru General Hospital. Uthi omunye wabathathu abalimele kulingozi usesibhedlela seShurugwe District Hospital, njalo ababili baseGweru. Ukubikwa imota yeHonda le ibilubhekise kwele South Africa, kwathi eyekhombi ilubhekise eKwekwe kusenzakala lingozi. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa namhlanje baqhube umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngugcweleyo ekhona le eJohannesburg.
Ngokucela kuphuphuma eBerea Park abantu bezobona abaculi abamahlaya labalingisi beZimbabwe bebabhakela ukudla kwamehlo lendlebe. Umculi wezokholo uMayibonge Chuma oyeqembu lemvuselelo yamakholo ukuthi inhloso semqoka bekukukhumbuza beZimbabwe abasemazweni ukuthi kunengi umuyi angakufezanga osekusemahlombe abo.
Inkomo umuntu obehlonipheka ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unit ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe libe lokuthula.
Kuleli gigi amachacho abegabhela inkulumo kwazise bekuqhuswa inhlobonhlobo yonke yezingoma. Le ekamasikhandi ekhuswa umehlo kaZulu leqembu lakhe ijabulise abanengi. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation esebenze ndawonye le mingcwabo iKingdom Blue ekuqoqeni leli gigi umnumzana Kwaneli Hlabangana uthi kuqakathekile ukuthi imbali kamuyi uMqabuko ingakhohlakali.
Kulilanga elihlanganisa bonke abantu baseZimbabwe, njengoba ubona abantu behlangene benje
esikwenzayo ukuthi asifuni badlululo ngoba uNkomo wayengalifuni badlululo wayethanda ukuthi abantu bahlangane njengoba behlangane kanje ngakho sisebenzisa lelanga ngendlela yokugqugquzela ukuthi ukubambana yikho kuletha intuthuko elizweni lethu laseZimbabwe
isikhulume senhlanganiso yoqoqela umcimbi eMathebeleland Entertainment News umnumzana Mongezi Mpofu uthi bathembisa ukuthi ngomnyaka ozayo uza kuba ngumkhunzi malanga wegigi siphuma ke enkundleni ngale eyomculi kamasikandi uzinjazi yamluma ethi Bulawayo nayo ke ekhumswe kulo mbuthano mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Mhlaba
Inenye lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kulemizamo eminingi ayenzayo ukuqeda loluhlupho. Uhulumende usanda ukubumba ikomiti yabaphathi ntambo bakahulumende ezadinga amacebo okuqeda loluhlupho njalo umnumzana Fortune Charles ongumphathi ntambo wezamandla amagetsi uphakathi kokukhulumisana lenkampani yeSouth Africa Eskom ukuthi isize eleZimbabwe kulolu hlupho uthi njalo uzahlolisisa ukuthi akula nkohlakalo ekwabeni amafutha ezimoto emagalajini kambe imizamo le izasebenza na sixoxa lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Walter Sunonguli Mbongolwane
akula lutho abazalwenza laba bantu ngoba siyazi ukuthi uvele indaba yamandla ngathi electricity yasekhaya the power I show ndawo indaba efuna ama politicians indaba efuna abantu abazi ngolwazi lokuthi electricity vele isebenza kanjani ukuze kube khona kufanele kwenziwe kufuneka ingcwethi kufuneka abantu abaqeqeshiweyo endabeni zokugenerate electricity abakwazi ukuthi khona mfana ukuthi izimbambe yenze njani ukuze ithole electricity ezenelisa abantu ama politicians lawa isakhe cabinet abalalwazi abavele ikhulumende kamnake gwele igcwele abantu nje ababuthaniswe ngenxa yokuthi bavulelana ukuthi ilizwe lezimbabwe bangalikensela kanjani so kenye indlela nje bayesaba abantu ukuthi abantu manje sebavele akusayeki phambili so bazama ngazozo indlela ukuthi bahambele abantu amanga benze sengathi kule nto abayenzayo kungelalutho abalenzayo
siyabona njalo ukuthi umnumzana Fortune Charles uxoxisana le nkampani Eskom libona kuphumani lapha
akukho lokuphuma ngoba siyazi ukuthi South Africa ibivele isikhathi eside Eskom beyisinika umbane sisebenza umbane waseSouth Africa singakhokheli so lokhu kwenze ukuthi iSouth Africa igcine isithatha inyathelo lokuthi hayi abantu baseZimbabwe uma bengabhadali nayo Eskom ayisoze ifake umbane owaneleyo izofaka khona ukwenza ukuthi izimbabwe nezibhedlela ziphelele sisi kodwa ayisoze i-Eskom isinike umbane ongafuna ukuthi ugcwalisele abantu basezimbabwe bephele umbane kulelo ntilizi so siyazi ukuthi khona nxa engabhadalanga loo thasi uzazibuyekela nje engutasi esiya ekhaya engala lutho azalithola eSouth Africa
okuyikho okungenziwa kuyini ukuqeda lolu hlupho lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa
kufanele ukuthi ubukhokheli bazimbabwe kube ukukhokhela uqotho bebe lendlela yokuthi banabe sebenza labanye abantu sebengabantu abalekhulu kufanele into ezaba sebenza ngesikhathi sifitane kube le plan futhi esingathi sina long term ngesikhathi sifitane kuyafuneka ukuthi baboneke imali babhadale esikomi khona ibaphe umbane owaneleyo okwesibili siyaphambili kufuneka kube neplan yokuthi manje ikaribha or ikhoni lekhona ewanje ingasetshenziswa kanjani ukuthi kwenze umbane oyanelisayo ngiyazi ukuthi kudala wabehlala bekhuluma ngokuthi
bala kunika ande Mozambique kutathi futhi umnyumbane ekhavora basa leyo ibona ifana ukuthi nina abantu abakhulile kunika ande Mozambique kwenziwe lokho kodwa siyazi ukuthi yonke lento ifuna ukuthi uhulumende ebe ngukhulumende othembekileyo othandwa ngabantu abantu abafuna ukuinvesta bangene siyazi ukuthi kulezi nsuku kule ndlela eziningi impane ezingayenzwa ngayo izimbazile elangeni iningi kakhulu funeka kube ne-investment eningi efakwayo ku-solar energy ku-solar power hhayi kubona ukugebenga ukuthi kuyathatha imali kuphiwe kuthiwa ngosivayo laba bathatha imali yonke bayidle akhe nje ukhukhuze ukukhunyana imali efanele ukuthi yenze umbane ebantu begwanda so siyakubona konke lokhu kodwa ngiyaphela kukhokhele uxoxo asiyindawo okufuneka nje ukuthi uhulumende lo okhona abantu bawusize kube labantu abangcono abazafuna ukuthi babusibize ngokwesibizo.
Lowo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni sikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Zinganamasiba wenziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sijuka ke lokhu ke okuthiwa yi-marriages bill ebunjwa ke ngurhulumente ngilethela ngoba ngilobaba ucecaphulu ucecaphulu ke uligqwetha njalo kulilunga ledala lephalamende emele inkulumane babaphulu siyakwamukela kuhlela
ngiyakubingelela Gibbs ngibingelela labalaleli
ye akusitshele ke ngamafutshane sibili nge-marriages bill le ukuthi ithini khonoku ke ongani ukuqakathekile kakhulu
i-marriages bill yenza izinto eziningi eziqakathekileyo ndibona ingazani nxa siwukhangela umthetho wakhona angiboni ingazani ngumthetho okumele ulahle wonke ngoba okwakuqala i-marriages bill ithi akula mntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ongayakwenza siyayazi indaba lezi ke zayikhuluma kakhulu i-marriages bill iyakulungisa khona lokho okwesibili okwenziwa i-marriages bill ukuthi esinemtshado imihlobo emithathu ezimbabwe zapho ukuthi emithathu besilalelwane chapter 5:11 abadala abamazi njengo chapter 37 siphinde sibe lomtshado i-customary law ovumela ukuthi umuntu nxa efuna angaba labomama abaningi besile mithetho emibili ekhangele khona lokho sekuzahlanganiswa konke kube ngaphansi kwe-marriages act konke kube yimtshado elinganayo so lokho sibongazani yinto enhle ukuthi imitshado le ihlanganiswe ibe ngaphansi kwe-act eyodwa okunye okuqakathekileyo duke yikubana izinduna zethu zizatreyinwa ziphiwe imvumo yokutshadisa abantu abatshada ngaphansi kwe-customary act ngoba siyakwazi izinduna yizo ezazi izinto zamasiko okutho ukuthi sokuzaba lula ukuthi abantu bafinyelele kuyarejista imitshado yabo masikana ngoba kule problem yokuthi abantu bebethada bengayibhalisa imitshado nxa imitshado ingabhaliswanga akusela mntu okwaziyo akusela bufakazi ukuthi abantu batshade njani so ngokunye okulutshwane okwenziwa yi-marriages bill engikubonayo okuhle
ye siyezo njalo ukuthi kuthiwa umuntu siyavunyela ukuthi nxa ungubaba ube lomnye umfazi kumbe utula umfazi laye umkakho abe le boyfriend kumbe kuthiwa kwini khonokho akukuxazulule khonokho
right silo close 40 nxa ngisithi close 40 nxa iseseyi-bill sithi close nxa isiyi-act sithi section so okwakathesi ukwenzela ukuthi kube lula kubalaleli mana ngithi silo section 40 usection 40 lowana uthi yena umuntu ususithi ungaba lo muntu ohlalisana laye umuntu lo usezathathwa njengalokho okuthiwa yi-civil partner yinto entsha efakiweyo okuthiwa yi-civil partnership so ungahlala lalowo muntu sokuthiwa hhayi usengu-civil partner wakho njalo u-civil partner lowo lanxa bangazi baba ngu-5 kuyathi ha bonke ngama-civil partner akho sikubona ku-aplaya kubomama u-aplayela kubobaba so sikubona kuyinto mina ngokubona kwami mina okwami kuzawuba yingxube evange yinto engazwisisekiyo bese kusithi akunani ukuthi utshadile so ngingabe ngitshadile lo nkosikazi wami ungaba nomunye umuntu ohlala naye kumbe omthengela amagrosari zikhona izinto zakhona ezinye ezibhaliweyo kodwa azibhalelwanga zaphelela ukuthi lathi sihlale sikwazi ukuthi kusebenza njani so umuntu-ke usengaba le-civil partnership leyo sekukini njengamazimbabwe ukuthi litsho ukuthi ina liyakuvuma kumbe alikwamukeli silikhangele lani ukuthi liphila njani vele ezimbabwe namasiko yenu njalo mina ngokubona kwami akuvikeli omama nabobaba abatshadileyo Ngibona ngani kuyingozi kibo kakhulu.
Kambe ukuthi ungacina ukuqeda imtchado kono kungani kuyakhona bophela ngamafutshane mina.
Mina lapha ngikhuluma njengophulo. Ngoba khona ngiza kuye enkulumane ngiza kuba ngizabiza feedback meeting next week. Eyokubuza ukuthi ngibuza abantu benkulumane babenkulumane ngaze kubuya into enje lithi ngithini. Kodwa mina ngibona ngazana abantu benkulumane laba ngeke bayivume into enjalo. Ngibona ngani into yakhona into engamukelekanga ebantwini njalo yinto enza singaboni ukuthi kanti vele indingeko yomtshado in the first place kuyini nxa sizakuba lento enjani.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba ukucaca bhulu. Ubaba ucaca bhulu ulwela ilungelo likaZulu njalo khona ngale ke umele inkulumane edalela lephalamende.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Eita wola mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove ngeviki edlule mthwakazo muhle besilomnumzana sabelo nare sithinta udaba mayelana ngohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Africa abangabantu abasakhulayo. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa lomnumzana Jabulani Leroy Sibanda. Jabu, ngiyakwamukela kuhlelo futhi Skipani.
Hayi kuhle, ngiyabonga Mike.
Thank you bafo. Bengicela ukuthi ungitshele ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Kuhle. Basically what I do is I'm involved in the gaming and game development scene back in Zimbabwe.
Athinteni udaba mayelana ngemfundo bafo, ngiyazi ukuthi lapho ukhona kwele Austin use coalition. Kukhona na ongathi usufundile na?
Sifunda okunengi siyafundisa futhi we really get to impart the spirit of Africa ngapha eAmerica and sesifunda lokuthi ibhizinisi singayenza njani ukuthi siphumelele.
Thina lapho sidabuka khona kwele Africa eningi labantu bathanda ukuthakazelela ispirit le bayathi ubuntu. Lapho eningi bayasizana ukuthi hayi uneighbor wami ngathi ufuna ithukela uyaqoqoda athi phela ithukela lami ngimnikeza ithukela ngithi lapha yeah. Kwele Melika ubona ngani abantu bayenza into efanayo na?
Hayi ngapha eMelika khanye ngathi ubuntu abukhangi kakhulu but what I've realized is umfundisi wethu esifundisa eklasini ebekhuluma ngobuntu esitshela ukuthi thina esivela eAfrika kumele sikhangelane bona ukuthi singakhohlwa ubuntu bethu. So for me that was really touching ngoba you know ukuthi sitshelwe ngomuntu okhangela engaphandle esibona thina sizikhohlwa yikho khona lokho okungani kukunjaye ngaphandle.
Ushilo wathi bekulombalisi ngiyazwela ukuthi lapho liseTexas like lafika emaklasini. Awusitshele mnumzana ukuthi ufunde izinto ezinjani?
Mina bemfunda i-leadership in business track. So bengikhangela ukukhula ibhizinisi yami engiyiqalise kwangekhaya.
Uke wangichasisela ngempela ukuthi i-business i-gaming ethina njengabatsha siyayithanda izinto ezabo PlayStation labo Xbox. Njengoba ushilo thina yiba target market yakho bafo. So lapho ubuse collegeini kwele Austin bakufundise izinto ezinjani mayelana ngebusiness ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo oyenza ibusiness yegaming kwele Zimbabwe ungayithuthukisa njani?
Awufishayela indaba manje ngapha eAustin indawo yangkhona it's tailored for ama new ideas and new industries. So e-gaming it's one of those where we're looking at it sisithi asikhangele phambili singakhangeli ngokuthi you know everybody should be either a bank teller or you know a teacher. I really respect ama professions wona lawo but we must know as Zimbabweans and as Africans that there is more to it.
Isikhathi lapho kwele Melika sifika emaphetholeni ulawo yini amazwi amabili amathathu okuphosela kule mule yeZimbabwe mayelana ngale experience yakho lapho lapha kwele Melika.
Bemfuna ukutshela abantu bangekhaya ukuthi mali ingazakelize iprogram ethiwa yiMandela Washington Fellowship. Ngicela nikhangele sibili because it's really powerful and amehlo ayavuleka ma sesilapha. We get to experience everything in terms of i-culture ye-America nokubona ukuthi ngikhaya silakho konke that could build our future for us.
Danki Jabu, ngiyabonga kakhulu ngingena kuhlelo lethu labasakhulayo bafo.
Hayi, ngiyabonga Mike.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3 iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukudibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanele kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Mtswaka komuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga Mike, ngesizwe ke esiphathelane lokholo.
Lichona njani emakhaya ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungamile Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje nizabe mbala kwabase Efesu ichapter ka-4 ngibale ku-25 la ku-26 la ku-27. Sikhangela lapho uPaul esifundisa ukuba singaphilisana kanjani nxa sihlalisana sonke. Verse 24. Gqokani umuntu omutsha odalwe nguNkulunkulu ekulungeni lokuba ngcwele. Libeke khatshana ukuqamba amanga, likhulume ngamuntu iqiniso kumakhelwane wakho. Ngenxa yokuba thina singamalunga andawonye, nxa uzonda ungawoni, ungavumeli ukuba ilanga lize lehle ulokhu ulolaka, njalo unganiki isikhala uSathane. Kulo obetshontsha engasatshontshi, kodwa kasebenze ngezandla zakhe eyenza izinto ezilungileyo ukwenzela ukuthi laye aphe kulo olesidingo. Lingavumeli ukukhuluma izinto ezimbi ziphume emlonyeni wenu, ngenxa yokuthi kumele lina likhulume lokho okuhle okuyisibusiso ukwenzela ukuthi lilethe umusa kulabo abalilaleleyo. Njalo ke lingazondisa umoya engcwele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi nguye oyisiphawu sosindiso lwenu. Lingavumeli ukuzonda lomunyu lolaka lokukhuluma okubi kususenini kini kungabi yingxenye yenu. Nxa sikhangela lumbhalo siyananzelela ukuba okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuba thina sigqoke umuntu omutsha ofanana loNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni. Abantu abaningi lobo umuntu esithi mina senguye uNkulunkulu sengizinikele impilo yami kuye, kuyabe kungakhanyi ukuthi umuntu lwana omdala ngaselaye. Umuntu lwana omdala ntsho kumele umkhiphe izenzo wawuzenza kudala ungasazenzi. Nxa abantu babekwazi ukuthi wena vele ungulo owenza lokho lalokhiyana, kumele ukuthi nxa usugqoke uKristu usugqoke isembatho esitsha esokuthi wena ungumuntu osuphila ulandela uNkulunkulu, kumele izenzo zakho zikhanye ukuthi uphila kanjani. Baningi abantu abathanda ukuqamba amanga loba nje umuntu engakhuluma iqiniso. Siyasikhathe sokulabo makhala ekhukhwini uyathi ufonela umuntu uthi usungathi ngaphumelela umzethu asengiseduzane lawe khonapho, kodwa kwazi ukuthi ukhatshana la ukhatshana vele uzathatha isikhathi esiningi engafiki. Ngiyakhumbula omunye ngaye ngamfonela wathi sengisekhoneni khonapho, ngacaba ukuthi usekhoneni eduze, kwahlala ihola umuntu engafiki. Ngakho uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba ezwini lakhe lapho uthi singaqamba amanga. Kodwa kanti-ke ebesekhangela into yesibili ekhuba abantu abaningi, ukuzonda. Siyazi ukuthi abantu abaningi baba lolaka nxa siphilisana empilweni, kumbe ezimulini zethu, kumbe emsebenzini, kumbe labo makhelwane. Yebo, kuyafika isikhathi lapho esizazondisana khona. Yikho iBhayibheli isithi nxa usuzondile, kodwa-ke ungavumeli ukuba ilanga lize litshone kulokhu uzondile. Dinga isikhala sokufonela omunye, mtshedala phana siphambeniseni emsebenzini. Ngiyaxolisa lami ngoba lapho ilizwi kaNkulunkulu lithi lona ungekele ukwenza lokhu, usunike uSathane isikhala sokuba akugwenxe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sithandazela abalaleli bonke abalaleleyo, baguqule inkulumo zabo, baguqule izenzo, baguqule indlela abaphilisana bona bodwa bezimuli kumbe bephilisana labo makhelwane. Siyathandaza ukuba umoya engcwele abancede abasize ngegama likaJesu. Kulabo kabagulayo abangezwa kuhle, baphilise Nkulunkulu ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi useNisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Emdlalweni yalamhlanje ke Premier Soccer League esaqhubeka, iCape United inqobe inqotshwe ngelengezi platinum 2-1, kwathi ke iwange yona yanqoba iTel 1 1-0. Ngesizweni ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi uJoshua Mqabukonko. Abafana bakagodlwayo ke besithi Joshua Nkomo. Singakahlukani ezinye zendaba ebezikhokhela. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa lamhlanje labo bebeqhuba umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi kaNkomo. Njalo ke iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimota okuhambisa lamagetsi kulokho kuqhubekela phambili. kubhubha abayisithupha engozini yomgwaqo eChachacha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.